Amabandla ezithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokhelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai, wayekhokhela ibandla le-MDCT. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMathebeleland lenkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukubabopha ndawonye, uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi. Ukwasayini accord ubaba uNkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savuma ukuba ngo-deputy beMpumalanga, i-MDC ithe iqala liyakwazi thi ubaba uGibson Sibanda kwakumele be yi-president. Bala bathi amashoni amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele. Wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputiza uMorgan Tsvangirai. Kwezomtambara badethi o-Welshman labo Gibson bamdeputiza uMtambara. Kwezosimba Makonde kusile Mabambo uthi ubaba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela. Kutheke nxa sokutshaywa ikhu sokumele umphoko angene ngoba nguye wayi-authentic lead uMnangagwa sekhitshiwe, uMgabe sefakwe under house arrest, bamgijimisa umphoko. Kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over uTsvangirai sefile, uNelson Chamisa labo Magalela mafa bagijimisa uThokozani Khuphe.
Umoya uthi kuningi okungahambi kahle eZimbabwe.
AmaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama-second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe i-political leadership, osokugoqela ukuthi lasebholeni langakuyiphi indlela kumbe kusemachurch ma kungama-association aweZimbabwe iNdebele liyahlala lingu-deputy.
Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akhokhelwa ngabakhuluma ulimi oluthiyeneyo.
Amatshoni amaningi ayevele esapota izaphu. I-Central Committee yekankomo PF Zaphu kwaoloshinamanu labokhenethimanu labantu abaningi. Yikho-ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano, sikhangele ukuthi eMathebeleni South, Mathebeleni North ubulawa yilegwelo bakhulumisa iNdebele. Sesisiyachaphaza abantu ngento engasoze velile khona. Uma salwisana le-racism kaSmithi saze sayiqeda du, kungani khathesi sesivusa inketho abatshabi? Kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitho lesikolo esingazange siye church?
Umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla.
Mahlabezulu, siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamidlu, ngani bazabhiwula imoto bona baphinde bephathaswe. Lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenele bazuze ukudla.
Ngambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo exokozela kangaka? Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.